mina nxa ngikubhekile lokhu ngikubona kuyindlela yokuchopha abantu, kuyindlela yokuganga, kuyindlela eyenziwa ngabomo ukuze abantu bakithi kumbe ngithi abantu bemathebeleni bahlale bezondile. Nxa uzondile awukwazi ukwenza ngisho iloba yini eqondileyo. Lokhu kwenziwa ngabomo. Alibani abantu bakithi singakunanzelela konke khonokho, kodwa eqinisweni ngokuthi vele abantu bemathebeleni kabenziwa abantu. Abantu bemathebeleni benziwa nje izinto ezinganakaniyo, njalo abantu okungamelanga ukuthi ngabe bafinyelela duze lomnotho. Ngoba nxa kuzodingwa lowo muntu okhuluma isishona lesikhiwa kodwa engowakobulawayo, kuhamba njani, kungenzakala njani khonokho? Hantsho akubona ukuthi ngikuganga konke lokho okufuna ukwenziwa. Engithemba ukuthi la mankampani zona lawo ayenza khonokho kumele ukuthi lapha kobulawayo ngabe asuka lapha kobulawayo abuyele kibo khonale, arukwenzela ukuthi khona bayedinga nabona khona ngale kibo, kulokuthi abantu bathethise abantu ngalolo hlobo ukuthi badinga umuntu oyenelisa ukukhuluma isishona ngisho lesikhiwa. Kodwa ephakathi nakwenzile kanye kanye emathebeleland ikuganga okukhulu kakhulu lokho. Njalo ungananzeleli ukuthi khona akwaqeda isikhathi esingakanani, izolo laphana kade bebeka ikhanda likaChabanga enkosini, okuyindlela futhi yokuzama ukweyisa abantu bemathebeleland, okuyindlela yokweyisa kanye lempande yabo. Anti akubona ukuthi ikuganga lokho, ngoba bona beyisa uChabanga ngenxa beseyisa uChabanga babesebesithi uChabanga ufana lalwana umuntu. Anti uyayibona ukuthi indlela yokuganga yonke leyo asiyonto elungileyo leyo kakhulu. Kanti isiZulu nanka amankazana lawo la akhulume kubi kakhulu ethi yona inkosi lobhengula yathengisa. Ikuganga okungakanani konke khonokho, angazi ukuthi uhulumende yena uzakuthini, angazi ukuthi naleyo kampani ibhodi yakhona izokuthini, imanagement yakhona izokuthini. Ngoba lapha kusho ukuthi sokusobala ukuthi khona hayi abantu kabasawelelani, abantu kabasakhangelani kuhle. Sokusobala nje ukuthi khona hayi njengabantu bemathebeleland kukhona ukweyiswa okuthile, kukhona ukuxhotshwa okuthile osekumele ukuthi khona hayi abantu bemathebeleland ne-leadership yonke semathebeleland kumele ukuthi ime, kungelani lokuthi kuzana u-PF ku-CC kumbe ku-MRP. Kumele ukuthi leadership yonke emathebeleland ime, ingavumi ukuthi abantu bakithi beyiswe ngalindlela. Ngoba nxa sikhangele yonke i-leadership emathebeleland, yonke i-leadership kungelani lokuthi lalaba abaseduze ngisho lo president kumele ukuthi bakukhulume khonokho ukuthi no president into leyo eyenzakalayo hayi kasayiyonto e-right leyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha? Sekubona izehlakalo zongezi ezingani ezokubandlulula abantu besintwini sezisanda, kuyini okungakusenzakala?
Inyanga kayikapheli sokulezehlakalo ezikwane ezintathu kulokho kusenziwa ukuganga okunje, kukhulunywa ngendlela yokufuna ukuchopha njalo le ndlela yokuthi kulwiswane, asonto enhle kakhulu leyo. La ku-United Nations lezi izinto okumele ukuthi zikhulunywe zenzo ukuthi nxa sikhuluma nenali into yokuthi we are being segregated, these are the things esikhuluma ngazo ukuthi khona we are being segregated, we are being marginalized. Kathe sebefunwa lokusimarginalize ngolimi lwethu shwa phakathi kwezinto, uyekhuluma ukuthi ufuna umuntu okhuluma isishona lesikhiwo, hayi bo.